eGogwe kubikwa kubanjwe ilunga leZANU-PF linamaphepha asevotiwe azinkulungwane ezilithumi nanhlanu 15,000 bese kusithi endaweni eziningi uDlakela belubangela ukuswelakala kwamabizo amalunga anikwa imvumo yokuma kukhetho lolu. iZANU-PF yona ayikakhulumi ngaloyo daba njalo impumela esasekhona ayikakhishwa yileli bandla. Omela ikwazana East edayela ephalamende unkosikazi Betty Kaseke, umnumzana Thinathi Maduza owekhambuzuma, umnumzana Terence Mgube oyeHarare East, umnumzana Godfrey Gomo owobuliriro, uDani Derera oyemfakoze nomnumzana Obadaya Moyo owezengeza West bonke babiwa benqobile. Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono ude uDlakela lolu lutshengisa ukuthi iZANU-PF njengebandla selisifa ngenxa yokungenisa amasosha embusweni wabo, njalo lokhu kungaba lithuba likamnumzana Nelson Chamisa ukukhelela i-MDC Alliance ukuthi enqole ukukhetha lolo nyaka.
uDlakela silubone kusenzakala kuma-primary elections eZANU-PF litshengisela ukuthi hatshi iZANU-PF isiphelile, sokukhanya sokuphuma egcekeni ukuthi hatshi sokuyinto yamasosha, njalo amasosha awakwazi ukuthi ipolitiki yabantu yenziwa kanjani. Yikho kugcwele uDlakela lokungazwani esibona kusenzakala lokhu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemalokitshini eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Arthur Phunye uthi okwenzakele kuZANU-PF akumangalisi.
So corruption isiphakathi singenile emabhonzweni yazihlalela lasayelibona ukuthi baphuzile ukuhambisa amabhaloti bayenze massive vote buying. Konke lokhu kubangelwa yikuthi inhlanzi iqalisa ukubola ikhanda. So ikhanda lakhona elinje elikhokhelayo kusho ukuthi yini the root cause, yikho lapho kuqala kule inhlonze yendaba. So ngokubona kwami yi-political culture esikhona kuZANU-PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobuqili. So asonto entsha, into ezahlanisa nzakala kuZANU-PF ngoba bavele bona yi-culture bayi-adopt.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana uStalo Siziba uthe iZANU-PF yehluleke ukuba nokhetho olokuthula olungenabuqili ngoba bengabantu abajayelwe inkohlakalo lobuqili. Ethi okunye okubuhlungu ukuthi amasosha namapholisa asetshengise iZANU-PF ukuthi aphakathi kwalolu khetho.
Okuqala sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi ama-elections olonyaka abe free njalo abe fair. Number two sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi kuswelakale-ke uDlakela e-violence ijikelele kuma-elections. Why ngisitsho njalo? Okuqala uzabona ukuthi ama-elections eZANU-PF ebemonitwa ngamapolisa. So utshengisa ukuthi akula mehluko ngaphakathi kwezanu naphakathi kwelizwe okuthiwa yi-state. Okwesibili njalo uzabona ukuthi uviolence ibiningi kakhulu. Okwesithathu uzabona indaba abathi ukuphuza kokubuya kwamabhaloti kuma-polling station atshiyetshiyeneyo. Lokhu olizinto leziyi-three yizo ezizabonakala kuma-elections.
Ukhetho lwama-primaries olweZANU-PF bekumele lwenzwe ngensonto kwehlula ngemva kokuswelakala kwamabizo emaphepheni okhetho. Kwasekuthi ukhetho lolu lwenziwa namhlanje kodwa kwenzakala amaphutha kwezinye izindawo. I-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yona yethule amabizo abasakhulayo abazangena kukhetho lwama-primaries abahlanganisela umgcinisihlalo webandla labasakhulayo umnumzana Hepmore Chisiba ongancintiswanga e-Highfield bese kusithi osakhulayo uJoana Mamombe uzancintisana loJesse Majomi eHarare West, uJames Maridati encintisane loJames Sidakwa eMavuku. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiwuGibson Mbebhe.